udaba lwamathuba emsebenzi yaphiwa bokuza emazweni afana neBotswana kanye leSouth Africa luqhubeka lusegudwini luke lwahlafunwa ekumadali emaphalamende amazwe omabili emalangeni asanda ukudlula. Kule Botswana, ilunga ledali lephalamende elimela ibandla eliphikisayo eleUmbrella for Democratic Change, uMnumzana Ditabelo Gerapetsi, uthi sesifikile isikhathi sokuthi kuhluzwe indlela okuqhatshwa ngayo abokuza. UGerapetsi kade ehlasela umphathintambo obona ezemsebenzi kule Botswana, unkosikazi Anna Moketi, ngembuzo.
Awaitsi gore gona le batswakwa ba bantsi ba ba hirilweng mo.
Uyakwazi yini ukuthi bakhona abasebenzayo kungatsha ezithiyeneyo abayenza imisebenzi engaphathwa yizizalwane nje Botswana? Yindaba senza kanje, thina sisithi akula msebenzi kodwa sinika abavela phandle kwelizwe ama-work permit.
Umkhethi yena uthi balendlela abahluza ngayo izicelo zencwadi zokusebenza ama-work permit ugoqela ukusilela kwezisebenzi ezilolwazi olulethwa ngabokuza.
I would like to provide the qualifications for non-citizens working in the country.
Angizabalisa inhlangothi lapho esisilela khona izisebenzi ezilolwazi, ezempilo, ulwazi ngezamabhuku, i-accounting, omanjinela kanye lezikhwicamfundo kungatsha ezithiyeneyo.
Elinye ilunga ledale lephalamende elikubandla elibusayo, uMnumzana Mphoba Lobhi, uthi mhlawumbe abokuza abavula amabhizimusi kwele Botswana kumele bavunyelwe ukuthi baze lezinye izisebenzi zabo.
Gore gongwe se ka hengwa ke gore gongwe le simole go taka dikakanyetso tsa go dira ecode.
Alicabangi yini ukuthi umuntu vela phandle yavunyelwe ukuthi yabuye ngenani elithile lezisebenzi kungakhathalekile ukuthi ulwazi lolo silalo lapha kumbe asilalo?
Umphathintambo Mkhethi uthi emalangeni uhulumende wakhe uzasungula uhlelo lokuhlolisisa indlela yokuphiwa incwadi zokusebenza kanye lokuhlala kwele Botswana. Kusenjalo, idale lephalamende yeSouth Africa lisanda kutshelwa ukuthi kulaba bokuza abafika inkulungwane ezisithupha i-6,000 abasebenza kungatsha ezithiyeneyo zikahulumende. Umphathintambo okhangelane lezemsebenzi uMnumzana Mzamo Buthelezi ephendula umbuzo edale lephalamende uthi inani leli liphansi kakhulu, liyingxenye yokukodwa ekhulwini, i-0.5% uma kubaliswa izisebenzi zonke ezokuhulumende kwele South Africa. UMnumzana Nqabutho Mabhena, ongumgcinisihlalo wenhlanganiso yabezimbabwe kwele South Africa, uthi isimo sokufiphala kwamathuba emsebenzi sadalwa ukuqhamuka kwegciwane le-COVID elabona amanye amankampani atshiyeneyo evalwa emazweni amaningi.
Esikunanzelelayo yikuthi emazweni amabili, lizwe leBotswana lelizwe leSouth Africa, imisebenzi iya incipha, abantu abangasebenziyo izinga labo liba phezulu. Lokho kwenziwa yikuthi amazwe lawo njengamanye nje amazwe omhlaba kakatholi kuhle isisombulule kwezomnotho kusukela ngesikhathi se-COVID-19.
UMabhena uqhubeke esithi kulezinye izizathu ezidala ukudoniselana kumathuba emsebenzi.
Kanti-ke futhi okunye siyananzelela ukuthi abaqhatshi babethanda ukuqhatsha abantu abavela ngaphandle ngoba bebanika imali encane. Okokugcina ukuthi ibandla le-ANC libona ukuthi okwenza lithole okwenzayo lathola amanani aphansi amavoti kwaba yindaba yabantu bokufika.
Ukuncipha kwamathuba emsebenzi emazweni afana leBotswana leSouth Africa, lapho iningi eleZimbabwe eliphephela khona, yikho sekudale ukuthi kube lokufuthelana kwezokuqhatsha izisebenzi. Amazwe omabili asengezelele imikhankaso yangabomthetho ukugudula bedinga izisebenzi zokuze ezingela amaphepha aqondileyo kungenwa endaweni ezithiyeneyo kakhulu ezokudlela lezinye lapho okuyande abantu beZimbabwe khona. Uhulumende weZimbabwe yena uthi izalwane ziyaphuma elizweni ngoba zilolwazi oludingakala kwamanye amazwe. Njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi izitheso zomnotho ezetheswa inkokheli yakhe yizo ezidala ubunzima obuxotsha abantu elizweni. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisavona kwele Botswana.